Soko izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 15 kuMfumfu 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Hamas is a terrorist group. It's on the agenda to destroy the state of Israel and to murder Jews.
Ele Israel lilungiselela ukuhlasela iHamas eGaza Strip. Ele Benigal City ubi kakhulu okusanda kwenzakala kwele Israel.
Akumelanga izini ngoba yena vele bazele bathatha izini labanikazi. Into ekhona kababitile ilizwe kubanikazi bakhe. Bekuseli iPalestine kuye ibe yiPalestine yezwele ikhona kudala.
Abakholo lesiMoslem bathi ele Israel yilo elihlokoza iHamas. Zalethulela ezabatha lezokholo lesiKristu. Zonke lezindaba lezinye izosizwa kulomsakazo. Ele Israel selilungiselele ukuhlasela eGaza Strip lapho eselitshele bonke abantu kwenye ingxenye yalendawo ukuba besuke ngoba lizangena ePalestine ngamandla amangalisayo ukwenzela ukubulala bonke abadlelana leHamas. Kodwa abakholo lesiMoslem bathi kumele ele Israel limise impi le ngoba kulakho ukuba ele Iran lamanye amazwe angenele empini le. Ibutho lakwele Israel selihlome laphelela lajama emngceleni weGaza Strip limelele ukunikwa imvumo umkhokheli wabo umnumzana Benjamin Netanyahu ukuba lihlasele iHamas. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abezindaba abeReuters babika ukuba sewubulewe abantu abafika phose inkulungwane ezintathu lengxenye 3400 eGaza, kuthi kwele Israel sebefika phose inkulungwane lengxenye 1400. Ele Melika selithume umnumzana Anthony Blinken ukuhlangothi kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe ukuba ethekelele amanye amazwe abakholo lwesiMuslim akuqela ele Saudi Arabia, Egypt lamanye. UBlinken uthi kubi okwenziwe iHamas kwele Israel.
Hamas is not representative of the Palestinian people or their legitimate aspirations for the future. Hamas is a terrorist group. Its only agenda is to destroy the state of Israel and to murder Jews. And it's important that the entire world see it as such.
Wele Melika umongameli Joseph Biden laye uthi basekela ele Israel empini le. Kodwa uPrince Faisal bin Farhan okuhlangothi lukahulumende wakwele Saudi Arabia olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele ele Israel limise impi le ngoba kulakho ukuthi kufe abantu abaningi empini le.
We need to work together to find a way out of the cycle of violence. This is something that we really, really need to focus on. Without a concerted effort to end this constant return to violence, it will always be the civilians that suffer first. It will always be civilians on both sides that end up paying the price.
Ele Zimbabwe lithi kumele ele Israel likhulumisane umlotha leHamas ngoba impi le kayilunganga. Abakholo lwesiMoslem abahlala kwele Zimbabwe bathi ele Israel lilokhweba okwenza ukuba lihlaselwe iHamas. USheikh Balail Gwenzi ulombonolo.
Ngithi ngumoya omubi okufuna ukungenela abantu beGaza abazihlalele elizweni labo ngoba bona ale Israel yibo abathatha ilizwe labanikazi.
Ubona ngani pho kumele kwenziweni? Israel akumelanga ingene khona ngale.
Akumelanga ingene ngoba yena vele bazele bathatha ilizwe labanikazi. Into ekhona kababitile ilizwe kubanikazi bakhe. Bekuseli iPalestine kuye ibe yiPalestine yezwele ikhona kudala. Bona ma befuna ilizwe ma kuyukuthi bevumelana lakho babanike iphatha yavumela ne-United Nations bethatha iphathi yona leyamezwe liyaziwa United Nations ekunephe United Nations.
Kodwa kungenzakala khonokho?
Akabasele bavuma ngoba bona amajida ayevele bengabantu ababehluleka ukulalela amaprofit abo. So akuyenzi ukuthi belalele kaphela.
Kuyini ongakutshela umhlaba wonke jikelele ngempile?
Hayi, into engayikhuluma ukuthi into yinto embi kakhulu, ayiso into ejabulisayo, ayiso into ethokozisayo. Kodwa lokho okwenziwa ngama-Israyeli lokho kathesi, hayi, lo moya omubi sibili, kuqhathanisile okungenziwa.
Sizwa kuthiwa ke i-Iran layo ithi nxa kungaqhubekela phambili iyagcina ingenele empini leyi, pho kuyaphumani khonapho?
Hayi, njalo sekuyi-foreign policy yabo njengelizwe, but esikhangele kuhlalisana kwethu njengabantu singafuna ukuthula kuphela ukuthi abantu behlalisane kuhle kungela kubandlululana kungela kukhethana ukuthi lana ngokholo luthi umbekana ngolimi luthi kumbekana ngokuhlala ngaphi uvela ngaphi into eqakathekileyo ngokuthi abantu kumele bengathathelani amalungelo kumele bengathathelani umhlabathi
inhlanganiso ye-United Nations ithi abantu abedlula isigidi 1.3 million kabasela ndawo yokuhlala eGaza Strip kulandela ukubhomba okwenziwa ngele-Israel. Namhla idolobho lakoBulawayo belithakazelela iminyaka engamathumi ayisitshiyagalombili 80 lapho okumenyezelwa khona ukuthi sokulidolobho elikhulu eZimbabwe. Bekunenkonzo yokuthakazelela usuku lolu kubandla lokholo le-Presbyterian Church. U-Ezra Jesus Panda usethulela lolo daba.
Umeya wakoBulawayo lamakhansela akhe kunye neziphathamandla zaleli dolobho bahlanganelela abazalwane baleli bandla okukhonza khona uColtard labahlali bakoBulawayo bethandazela leli dolobho. UMnumzana David Coltard uthe leli dolobho belingananzwa okwesikhathi eside.
It has been neglected.
Into eziningi
zizithithi
ziyadubuka, amanzi ayaswelakala emgwaqweni. Kulo msebenzi omkhulu okumele wenziwe la. Eyiseyiminyaka njengedolobho elikhulu.
Isikhulumeli sedolobho lakoBulawayo unkosikazi Nessie Mpofu uchaza okuningi ngombuthano lo.
Namhlanje yilanga lokuthokozela uBulawayo lapha esiba ne 8 years as a city, ngoba uBulawayo as a city was declared on the 4th of November 1943. Every year ngo-4 November kumbe iSunday eduzane lo-4 November siyahamba lapha akhonza khona, sifike sikhonze njengabantu bakoBulawayo, sihamba lama-councillors ethu, sihambe lama-dignitaries, ama-stakeholders, sifike siyenze inkonzo labantu abavele bekhonza khonapho.
USenator Molly Mpofu omele ibandla le-ZANU-PF leli dolobho uthe kuqakathekile ukuthi abantu bonke babambane basekele inhlelo zakoColtard ukuze uBulawayo athuthuke.
iBulawayo imele ibe clean, iBulawayo imele ibuyele ukuba yisithi kathesi asosithi inkomponile imele ibe clean and alikho idolobho seliklini ukudlula iBulawayo. So thina we are backing umeya lo osibizayo okwazi ukuthi singabanye bakhe uvela kwiphi iphathi kakutsholotho nxa kuba ngosithi khuluma nami nxa kuba ngomeya ngikhuluma naye. So we have to work together to shape the Bulawayo ourselves with our mayor.
Idolobho lakoBulawayo laziwa njengesigodlo senkosi. Omunye wenzalo kaRobhengula umntwana Peter Zwide Khumalo uchaza ngoBulawayo.
Abelungu bathatha lesisigodlo bacanda imigwaqelo yesisigodlo ngemikhonto yamaNdebele. Ngakho yindawo yamaNdebele njalo izike ngamasiko amaNdebele. Bathe ngemva kwamachumi ayisishiyagalombili yeminyaka edlulayo bathi leli dolobho selifanele lithuthuke libe phezulu, libe kuzinga elingaphezulu kwamanye amadolobho amancane. Ngakho bamemezela ukuthi iBulawayo ngesilungu isiyisithi.
Kusenjalo amakhansila ukuthi wasexotshiwe kulandela ukubizwa kwawo ngumnumzana Sengezo Shabangu lawo ebekhona kulinkozo. Umsekeli kameya wakoBulawayo uKhansila Donaldson Mabutho uthe bazaqhubeka besebenza inhlelo zikaZulu kuphela kuze kulungise udaba lwabo.
Asisebenzi chisi. We continue to work ngapha kuma-communities lapho esakhethwa khona, but for now sizoxoxisana ke nomkhokheli ukuthi ngizokuvela phezulu ngokuthi ke ku-disengagement ikuphi esiyabe sikwenza ikuphi esiyabe singakwenza. But ngibona ke kuyinto elungileyo to express our dissatisfaction.
Ukhansila Mary Moyo laye wakhitshwa kodwa uthi isizathu sokuthathelwa intambo zakhe kasazi.
I personally angeze ukuthi isizathu sokuthi sibizwe ngomuntu just an individual ukuthi sesirikholwe kuhamba njani. Ngokuthi izakhamizi ezikawa-22 enkulumane zathemba umfana zathuma umfana ekhansilini ebamele and it is that mandate esikhera. So ngingazi ukuthi khona kuhamba njani but ngikhothi kuwocace kuba fowethu ukuthi you see thina asivakatshanga ngokoBulawayo. We're born by Bulawayo, raised by Bulawayo.
Idolobho lakoBulawayo belisaziwa ngokuhlanzeka, ukuthula, amafekthari nokuthunqa kwentuthu kodwa konke lokhu sokucitshile. UColtard uzalivuza na ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Abezindaba abe-Reuters bafika ukuthi i-Russia liqhubekela phambili lihlasela amadolobho esabelweni se-Donetsk. Ngene South Africa selisuse abanye abakubutho abasebenzela kwele Democratic Republic of Congo okuthiwa badlengula abesifazana. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sikasizwe ezokholo lwesiKristu silontukwamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngontungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngesikhathi esedluleyo sihlangana zihlobo zenkosi ezithandekayo sakhuthazana ubana insuku zonke ukusaba amalanga sibongena isipho sokuphila ngobana siziphilisi thina siphiliswa ngulowo lamandla kulathi. Simbongeke uNkulunkulu ngaso isipho sokuphila okwanamhlanje. Ngizathi siqhubekele phambili encwadini esayibalayo kaJohane 11 uvesi ngu-21 kusiya ku-23. Kulabo abayikhuthayo ngizafunda nje ngokukhawuleza. Uvesi 21 kufundeka kanje, wayesethi uMatha kuJesu, Nkosi, uma ubukhona umne wethu ungayingafanga. Verse 22, kepha ngiyazi nakalokho ukuthi nokuba yini ongakucela uNkulunkulu, uNkulunkulu uzakunika khona. 23, uJesu wathi kuye, umne wenu uzakuvuka. Sigcine sikhuluma ngokuthi baningi abantu esingathatha uLazaro simfananise lemizi sihlala kuyo, ukuthi abantu bathi baphila kade vele kuphila inyama, umoya kawusekho, lemizi yabo baze bazigqashe ngayo ngenxa yokuthi ubuntu abusekho sokufana nje lokuthi bazihlalela enxiweni lwezikhova. Namhlanje ngithanda ukuthi ke siqhelise ingqondo zethu kuleli lizwi, ke sibone ukubana singakhangela ukuthi kambe lona ilizwe lakithi umbe isigodi, umbe isiqinti, umbe idolobho labe sihlala khona kuyaphilwa yini? Baningi oMatha labo Maria esihlangana labo bekhala ngalokhu nalokhu. Abantu bakhala ngazo zonke izinto, bakhala ngemisebenzi, bakhala ngalokhu langalokhu, baze bakhale langobuntu obukhangelelwe ukubana bube sebantwini. Yikho ke uMatha ethi kuJesu, aluba Jesu bukhona lelizwe lakithi ngabe kalisiko, ayisilo leli esilibona likho. Uthi uMatha, nxa uJesu ekhona izinto zonke ziyaqonda. Manje pho ke udubo yikuthi lalabo okumele bakhangele izigodi leziqinti kanye lelizwe lakithi abanye loJesu lo kabamazi. Yikho ubona abanye balolunya balenhliziyo ezilukhuni. UMatha loMaria bayakhumbula uJesu ngoba uJesu wayelothando, uJesu wayelozwelo, uJesu wayezwisisa ukuhlupheka lokudubeka kwabantu. Yikho ababizanga umpristi, ababizanga umbishopi, ababizanga kumbe omkhulu webandla thize, babiza uJesu uqobo lwakhe ngobana uJesu luthando, uJesu uyazwela, uJesu uyanakekela. Kanti ke bakhona ke abantu okumele ukuthi ngabe yiba benza zona lezo zinto emphakathini, bazehlulekela ngobana lo Jesu esikhuluma ngaye vele kabamazi. Bathi ke kwesinye isikhathi baze bathelela abantu ulaka lokungahlaliseki, uze bekhuluma izinto ezaziwayo ezisobala ukubana kayisizo zinto eziphilisa abantu. Inhliziyo zabo kazilathando, zomile. Ilizwe lakithi lonakele, izinto azihambi kuhle. Kubuhlungu ukulalela lokuzwa inkulumo eziphuma emlonyeni yabanye abantu, abanye kumele babe ngabakhulu belizwe, abakhokheli, kodwa kabalazwelo inqebo beziphilisa bekholisa kabalalo uthando lokufisela uLazaro ukubana bavuke baphile labo. Asiceleni izinto ezizasiphilisa, asiceleni izinto ezatshengiswa ukubana siyisizwe esimesabayo uNkulunkulu, labo abangamesabiyo wokhoyo. asikhulekeni baba sikhulekela labo abasithetheyo ubabana babe lothando bavuse lalabo asebephila emanxiweni ngoJesu siyakhuleka amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ke ukuthi uDaboga Ncube usiphatheleni kwezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama nguDaboga Ncube. Namuhla sicoxa lomnumzana Mthabisi Ngwenya ofundisa abantwana labantu abadala abangezwayo endlebeni i-sign language echolocho. Ulephupho lokuqala isikolo esiphathisa abangezwayo endlebeni laba. UNgwenya usebenza esibhedlela seCholocho District Hospital ephathisa abantu abalobugoga obuchiyeneyo.
Indawo leyi yindawo esemakhaya, so isemakhaya inje akula school of sign language even isikolo sibili zama primary. So engikwenzayo ngiya identify abantwana abadinga i-sign language emakhaya, ngingaba identify ke sengifisa ukuthi ngibe le program labo, kodwa bakhona abanye sengike ngaqalisa vele ukuba trainer i-sign language. Sengathola isikhathi ngibe labo ngiba training looking ngikhipha lana ama homegrown signs ngifaka ama national signs aku standard.
Cholosho lapha banengini abantu abangezwa endlebeni?
Abantu bakhona banengi, bachaphakele nje ngeCholocho yonke. So okuluhlupho ukuthi i-database yabo yonke ube layo kawani, ngoba bagcwele indawo eziningi and of late bekungela muntu vele olendaba kangako lokuba kunanzelela abantu laba eCholocho.
Kuyini okukwenza ukuthi ube lo mfutho ukuthi ube uzinikele emsebenzini ukuthi uphathise abantu abangesayo?
Okwangenza ngaba lo mfutho ukuthi sibili ngiyefunda ukukhuluma ulimi lwabo ukuthi mina ngisebenza vele ku Ministry of Health ku Department of Rehabilitation esikhangela khona abantu abagogekileyo ugoga bonke ngokuthiyana. So ngananzelela ukuthi emsebenzini wonke laba abanye ugoga ukuthiyeneyo siba lendlela yokubancedisa, kungaba yikube lula ukuthi bebe ngcono kumbe ukubadingela into zokusebenzisa lokho esidinga ama-assistive devices. Kodwa nxa sekubuya kulaba abangezwayo endlebeni akula lutho esibenzelana sekhomba ukubakhangela nje kuphela siswele okokwenza. So khona lokho yikho okwangenza ukuthi ngibe le ntshukuntshu yokuthi ngiyefunda lololu limi lwabo ukuze ngenelise ukuthi ngibancedise.
Kungafuma kuhle kuhle iphupho lakho ngelokuthi ube usenza njani?
Nxa kungavuma kuhle iphupho lami lona ngelokuthi eCholocho lapha kube lesikolo esizabe sifundisa bona laba bantu ulimi lololo lwe-sign language, and siyabe sikhangela isikolo lesi singafundisi bona kuphela kodwa labantu abahlala labo emakhaya sibafundise, then singabafundisi ulimi lwabo sifundise labantu emakhaya ulimi. Isikolo lesi siphinde sikwazi ukuthi sibafundise imisebenzi yezandla. So yikho engikukhangeleleyo nxa kungabe uhambe kuhle.
Abantu laba abangezwayo endlebeni sikhangela ikakhulu emakhaya, ubona bengani bayabandlululwa na kumbe bayamukelwa ngabazali kwesinye isikhathi ngabantu nje abasendaweni?
Angeke ngisho ukuthi bayabandlululwa, ngoba ngabe khona abantu babe belawo nje esigabeni ababanineli khatshana, kodwa kababaniki ithuba elilinganayo lalaba abanye. Amathuba wonke nje sesibala izindawo kuya ezikolo lawo kusebenza nje kabathole amathuba alinganayo, abantu babe bekwazi nje ukuthi hayi laphana kulobani. Nxa bethe bamnanzelela zathola ukuthi ngakhula mbijana nengongumfana sesebesinkulu, kodwa wayabe engaphiwanga amathuba okuthi afunde laye njengabo bonke abanye.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loMthabisi Ngwenya ofundisa abangezwayo endlebeni i-sign language echolocho. UMthabisi usebenzela esibhedlela seCholocho District Hospital kodwa uphathisa abangezwayo endlebeni nxa engekho emsebenzini. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube, ube lobusuku obuhle. Wezemidlalo, intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League.
Iqembu leHellenders libe ngujikelo bhanqa 0-0 leqembu elihlezi emsileni leCranbourn Bullets namhla enkundleni eBarber Fields. Limpumela itsho ukuba ibhoso isitshiywa ngemiklomelo eyi-9-2 liqembu elihlezi phezu kwengalane leNkezi Platinum Stars, lona elemiklomelo ngamashumi amahlanu lane 54 kusithi leHellenders lemiklomelo ngamashumi amane lesithupha 46. Iqembu leHellenders likhuthe lombekwa namuhla njalo okhuthileyo nguNozinti Ariel Sibanda ngehlandla lakuqala lomdlalo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leCAFs United litshaye leSheshamm nge-1-0 ngaseNational Sports Stadium, kuthi eleTriangle linqobe leHwange nge-1-0 ngaseKippo. Iqembu leCAFs United likhuphukela ahlala endaweni yeChumi le miklomelo engamachumi amathathu lantathu ngokunqoba elikwenze namhla, okuyimpumelelo ethuthukise amathuba lokusinda ekugunyulweni kwisigaba saphezulu ekupheleni kwemidlalo yalonyaka. Kusenjalo iqembu labesifazane elimela ilizwe leMalawi yilo eliphakamise inkezi yeCOSAFA ngemva kokunqoba elikwenzele eZambia nge-2-1 namhla emini. Iqembu leMozambique yilo eliphutshe elisendaweni yesithathu ngemva kokunqoba elikwenzele eZimbabwe nge-2-0. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo uJoy Lupahla owayengumdlali weqembu labesilisa elimela ilizwe elama-Warriors uthi baningi abadlali abalaziyo ibhola emaphandleni kodwa kabaphiwa amathuba. UJoseph Njanji usipha njalo lolu daba.
Lupahla uthi baningi abadlali abangatholakala emaphandleni nxa kungaqhutshwa inhlelo zokubadinga emaphandleni, kuphinde njalo kube nabaqeqetshi abalesibindi sokusebenza labo.
I think emakhaya hlale diliningi kakhulu ikuthi nje kuphela asiziningi isikhathi sokuthi siphume phandle. So I think ma kungayenzwa more clinics we can find a lot of amogens abantu abantu abangakopholisi abaza kuya lapha bekunelai something. I'm sure ukuthi one or two players of course asiestimatengi but yena lo uyabe khona yobona lapha we can polish this down baningi kakhulu. Baningi kakhulu bafuna nje ukuthi i-opportunity. Thina sabalelati lati kulo muntu owayezidlulela yena amakhochi nje ngabuya njalo.
Uluphahla ubonwe ngumdlali oludumo osengumqeqetshi uMadinda Ndlovu edlala kibo ekhaya eCholocho, njalo ngemva kwalokho ucinise kuye koBulawayo wazodlalela amaqembu abalisa ele Corrugated leZimbabwe Saints kanye lele Highlanders phambilini kokuthi ayedlala elizweni leCyprus. Uthi kuqakathekile ukuba abaqeqetshi kanye labalandeli babekezelele abadlali labo ababe bethethwe emaphandleni.
I patience. Patience also. And you have like a city wide industry, like Bullet Post, and I took a match in of by Polish or Bukona from over Napa. Avant of a patient, the Pula, Avant, Wabo one. But of course, why we look at the city, eh, the Patrick, you are in the morning, funny case, Lapan, and we have one of my Usia Tatum Panaman. He needs time to be polished. Of course, Bakona, Lavanavali, Retali, have gone from Tati, thinking. But Lavanavaya, the phone is cutting. It's cutting in a spear. But at the end of the day, that's why it's killed.
Ulupasha, Tom Sevens, Utrecha, Ufu, Niamakwala, and Jalo Ting.
And I believe with the pressure brings out the best in a person. Because my critics, I'm bringing you and look at those critics. They go, "It's young, young." My parents do have a problem with critics. I don't have a problem with young. So my critics, I come and of course, they won't die. The problem is my friend. Sometimes some things are good. My critics, I will believe that is a man. If you start with phone and football, remember if the singers are phoned from the critics, then you cannot grow as a person. But he praised me in the football and that's what he nice coaches with leaders and the mistakes that are often done. That is under pressure.
Uluphahla uke wadlala njalo la kwele South Africa lapho adlalele khona iSuper Sport kanye leplatinum Stars. Ekuphendukeni kwakhe eZimbabwe udlalele iHighlanders, iCapes United kanye leCholocho Football Club. Kwathi ngemva kwalokho uqale uqeqetsha lokusebenza lamaqembu abalisa eleBotter Strikers, eleTel 1 kanye leGolden Eagles engakabuyeli kuqembu leHighlanders. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kwesomculo namhla lo Jay's Marabini.
Sanibonani lonke lengendawo ngendawo lapho likhona uJay's Marabini lo okhulumayo. Ngithanda ukuthi ngithi ngiyajabula kakhulu ngaleli thuba elitholileyo for the first time ukuthi khona ibhendi yami iyedlala ama-shows kwalaseNgilandi e-UK kuyona le inyanga ezayo eka-November wonke kuze kuye kuthi ekuqaliseni kukaDisemba sikhonale. Ngithanda ukubonga kakhulu iShanya Events, ngibonge kakhulu Mr. Farai, ngibonge bonke abalandeli abathanda uJay's Marabini abenze kuze kufike leli thuba ukuthi ngithole ithuba elihle kangaka ukuthi ngiyedlala umculo wami omangalisayo phesheya kwezilwandle. So silamalungiselelo amahle kakhulu esiwenzayo, ibhendi ziredi, wonke umuntu nje hayi sijabula kakhulu, sijabule kakhulu ngaleli thuba. Ngakho-ke hayi abantu ababuye bonke elandayo abaphelele khona kulama-shows esiwalandayo khona ngale, abantu abakhangele ebulenjini babuke babone ukuthi silani sibaphathele khona. So ngakho-ke hayi siredi lapha njengebhendi. Bonke abantu nje hayi abahlale belungile lapho bethenga izicathulo ezintsha ukuze bagide kube mnandi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke, kubo bonke abantu abonke befona, abanye bedinga amatikethi, abanye bekhuluma bebuza kakhulu ngoba kungokokuqala ukuthi khona upromoter waseZimbabwe athathe umculi kwelakithi ngapha emathebeleni labobulawa. So silungiselela isho enkulu kakhulu, silabo Fred Gwala, silabo Aganyabinde, silabo Tsedi Malaika, kuzabe kumnandi kakhulu, wonke umuntu kaphelele khona kuyona linya ezayo, kuzabe kumnandi kakhulu. Ngiyabonga Jay's Marabini one time.
Imyeni sihambile bo, wena ungabuye ekhaya. Abuya cabanga na, wena na ukhona. Phela wena uyobambo lwa, thina sophahlahlane. Phela wena uyobambo lwa, thina sophahlahlane.
Kuluke Jay's Marabini sikufisela inhlanhla jakale ekhaya. Singagqiba uhlelo lwethu lwamhlanje othi sikhangele besilazo. Ele Israel selilungiselela ukuhlasela iHamas eGaza Strip. Ele Melika sithi kubi kakhulu okusanda kwenzakala kwele Israel. Abakholo lesiMoslem bathi ele Israel yilo elihlokoza iHamas. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesa umthombo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.